Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izilandaba walamukela emsakazweni we studio 7 ngolosithathu mhlazi ku 27 July 2022 mo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje uZulu wehlukene imbono ngokuthi idolobho lakobulawayo yilo elilenani labantu eliphansi kakhulu elizweni jikelele.
Nasithi kuthina ngo-1980-81-82 kuqala indaba zeGooground. Abantu abaningi singathi ngabantu abe-everybodied bayabaleka baya kuboTswana baye South Africa abazange bephendukelabo.
I-commission ebona ngokulinganiswa kwamathuba abesebisa labesifazane e-Gender Commission iza kuba nomhlangano wokuhlaziya ukudlwengulwa kwamantombazana lokubendisa besebencane emakhokhoba kobulawayo ngomgqibelo.
Sizabhala iripoti thina njengekomishini esizayethula kuma-legislators ama-MPs e-parliament. Siveza ubufakazi obukhona ukuthi nansi into eyenza amankazana ayendiswe kakhulu bahlukunyezwe kocansi kakhulu.
Imbongi elodumo u-Obed Dube ucela uncedo lokuphathiswa ngemali yokuya embuthanweni wezokuzilibazisa kwele Germany.
Izinga bese ngilo kathesi ivisa sengitholile ngilayo. Abaqotwa umcimbi babethe kumele ngizibonele konke kuze ngiye khona ngoba ngiyakhangisa ikhono lami ngale.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Bene ngemibono phezu kwempumela yokubalwa kwabantu eveza ukuthi idolobho lakobulawayo yilo elilabantu abalutshwana kakhulu ukwedlula izigaba zonke zelizwe. Amanani la aveza njalo ukuthi izigaba zontathu zeMatabeleland ezigoqela kobulawayo, iMatabeleland South leMatabeleland North yizo ezihambela emuva ngamanani abahlali. Lusethula impumela ye-National Census equtshwe kunyanga ezedluleyo izolo ugatsha lwe-Zimstats luveze ukuthi inani labantu beZimbabwe likhwelile lisuka phezu kancane kwezigidi ezilitshumi lantathu i-13 million ngomnyaka ka-2012 lafika ku-15.1 million lonyaka. Idolobho leHarare yilo elilabantu abaningi abayi 2.4 million lilandelwa iManicaland yona elabantu abangu 2 million. Idolobho lakobulawayo yilo elilabantu abalutshwana elizweni lonke jikelele abangu 665,940,000 kuphela, lilandelwa iMatabeleland South elabantu abangu 760,345 kuphela. IMatabeleland North yona ihleli kuzinga lesithathu kusukela emsileni ngabantu abangu 827,626. Abanye bathi kuyamangalisa ukuthi kungani amanani akobulawayo ephansi khona kukhanya kulabantu abanengi. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ngisuka kusidanisa ukuthi kati i-census iphela kayifanani lokuthi umuntu uyabe ebhalisa ukuyavota. I-census ngabantu abaye bebalwa, linani labantu abaye bekhona sibili abatholakeleyo kusetyenziswa i-de facto method yokuyikho ukuthi umuntu ubalwa lapho afidakale khona ngalezo khathi. Ukusuka lokusidanise njengobulawayo ukuthi nxa sihambe ezidaladeni nanxa nje sikhangele emalokishini abantu baningi, nanxa nje ukhangele amabhasi nsuku zonke ayethula abantu evela emadolobheni athiyeneyo, okungaba ngukuthi mhlawumbe ngalelo langa kubalwa ngacaa ukuthi abantu batholakale bebaningi. Kodwa-ke sesisuka sizibuze ukuthi kati kubangelwa kuyini ukuthi iBulawayo ngasiyibona thina sisithi silabantu abaningi asebengezelelekile. Xa uhambe ezitaladeni zakobulawayo kuyabe kuminyene kugcwele abantu abathengisayo, so sesizibuze ukuthi abantu bona labo bathengisa behlala ngabo mhlaba kubalwa babengazi.
Siyazi ukuthi eMathebelelendi yikho okulabantu labo okuthiwa ngama-minority abantu besiNdebeleni babikwa bebalutshwana ukwedlula abesishoneni. Leyo kayisiyongcazelo esuthisayo yini?
Okumele sikunanzele ukuthi lanxa ubulawayo ibala lesizwe lesiNdebeleni la eMathebelelendi ibizwa ukuthi seMathebelelendi kayisiko ukuthi abantu abakhona ngamaNdebele kuphela. Siyakunanzela ukuthi abantu kakhulu abavela eMashonaland sebegcwele koBulawayo. Abantu abavela eMashonaland lakwezinye indawo koManicaland kibomasingo bagcwele khonapho koBulawayo. So thina besikhangela ukuthi mhlawumbe inani leli liyaphuma sokuveza ukuthi sebegcwele koBulawayo, ngoba kuhamba uhambe esitaladini kuyavela ukuthi abantu abakhuluma isiShona sebefikile koBulawayo baningi. So yikho sizibuza ukuthi indaba inani leli lingavezi khonokho, kuyukuthi kambe singaze sizwe abantu abalutshwana bangumsindo ongaka ngolimi lwabo xa kuyukuthi balutshwane. So esuka sikunanzele ukuthi laxa uhambe esitaladini lapho okuthengiswa khona kibo 4,000 kibo bani kuyavela ukuthi abantu abajele khonaphala phansi ngabantu abakhuluma ulimi olungasolo lwamaNdebele. So-ke ngaze sithi amaNdebele malutshwana, kodwa-ke bakhona abantu abangakhuluma ulimi lwesiNdebele asebethe bagcwala koBulawayo. Besikhaya ukuthi inani lona leli kuvezi ukuthi sukube le increase ibangelwa ngabantu abavele kwezinye izindawo abavele ngaphandle kwamaThebelelendi bezohlala lapha koBulawayo. Kodwa kholoko i-sensa sidayi kuvezi eso siyazibuza ukuthi kushiwo kathini.
Kumbe mhlawumbe ingcazelo baba Dube engxenye eMathebelelendi liyelamisa kakhulu.
Kungaba isizathu sonesi ukuthi abaningi abantu bakithi bayagijima bayemazweni asedulwane yathi ukuthi mhlawumbe bangabe bethe chithisaka bagcwala kebo-South Africa ebobutshwana lakwamanye amazwe aseduzane bathi langaphandle nje kwamazwe. Kodwa-ke ayisibo bodwa abahamba kwamanye amazwe mananzela ibhinefiti ejohannesburg ulimi oluzakuqala yimuntu yabe khuluma isishona, kanti indaba bona bengabi balutshwana. So ngezinye indlela esikutshoyo ukuthi mhlawumbe nxa kubalwa engxenye abakhona abanye abasifihlayo ukuthi bangabonakali kumbe abatholakali kude lapho kumele batholakale khona. So sizibuza ukuthi kambe kuhamba njani nxa sokunjalo, ngoba sikhangela ukuthi uBulawayo usegcwele kodwa nxakuthiwa ulokhu esehla inani kholokho bekusuka kusidanise lato okuvangela khona okuveza khona sokala ukuthi masekubaimitation sokuzaba embangela ukuthi uBulawayo athine egqinyagqinyiwe waba izigaba ezilutshwana kusuke ku-12 constituencies kwehla.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Abanye bathi inani labantu besigaba seMandebeleni lehla kudala ngesikhathi seGugurahundi, njalo abantu belokhu bengakabuyeli. Kodwa abanye ngabathi kungani ezibhedlela zabazithweleyo kuhlala kugcwele omama abakhulelweyo, okwenza kumangalise ukuthi kanti abantwana abazalwayo ababalwanga na? Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Methuseli Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi yena uwabona njani amanani la.
Ya kuyethusa kambe ungani kukhomba khonokho ukuthi inani labantu lokhu lisehla nxa kusenzakala ngaleyo ndlela, ukuthi kungenzakala ukuthi abantu becine sebebalutshwane kakhulu. Singazi njalo ukuthi sokungathiwani, kodwa hayi inani langona likhanya lisehla kumbe lihlala likhonapho liyantenga ntenga, kodwa ungakhala kwezindawo inani labantu liyakhula.
Khona kungakubangelwa yini ukuthi abantu besigaba seMandebeleni inani labo lingakhweli njengezinye izigaba zelizwe? Kuyini kahle kahle ngokubona kwakho?
Izizathu ezingabangela khonokho, I think okokuqala yasithi thina ngo-1980, 81, 82 kuqala indaba zeGugurahundi abantu abaningi singathi ngabantu abe-able-bodied babaleka baya kuboBotswana baya eSouth Africa abazange bephendukela abo bantu. Kwathi kuqala indaba zabo esaphu lanilani wakhumbula amakhampani aqala ukuvala kakhulu koBulawayo, basuka abantu baya eGoli besiyadinga imisebenzi, kutsho ukuthi abantu babavalutshwane yaya ilokhu iswelakala imisebenzi abantu bahamba baya eGoli. Ngakhayela emulini eziningi kunapha eMathebelelendi abantu nxa ngikhumbula mina abantu angakhula labo engafunda lapho ngathi maybe 90% of them baseGoli ezimulini, wakhayela ezimulini ukuthi abanye abantu bangaphi, iningi labantu baseGoli ikubangela ukuthi abantu bebalutshwane konoko esingathi thina i-depopulation abantu basuka behambe bekogoli umuntu ehlefike ehlale khona ngalele muli yakhe engazaphenduka ekhaya
siyasizwe kwesinye isikhathi abantu abadabuka esigabeni semandebeleni bekhala ngokuthi ababalwa kuhle amanani angani ayancindezelwa ngenhloso yokubana kungahanjiswa uncedo olunenge esigabeni lezo ubona ngani kungakho leqiniso yini khona lokho
ye batho njalo abanye kodwa into kwangikhona ungakukhayelisisa kuhle kunzima ukuthi thina sikuprove ukuthi nanku yikho lokhu kuyenzakala ibikhona i-census khathesi bawone bengena zonke izindlu bebala kunzima ukuthi singathi thina nxade bebale sithi kusemagwegwe babale emagwegwe bavala ngale bazalahla njani inani labantu kutho ukuthi inani lo lelo kuzamele silikhole ukuthi ilo likhona sesesibona ukuthi isidingo isizathu zokuthi indawo abantu bebalutshwane kungathiwani kodwa ngokuthi abantu eZimbabwe ikakhulu emandebeleni sesahlala singathembi umuntu ungahlala vele ungamthembi kunzima ukuze umthembi kunzima ukuze abantu bethembe igovernment so yikho ke bazasihlala vele belensolo so kukuyona igovernment ukuthi yenze izinto zazicace itshengisa abantu ukuthi hayi ngeqinisa ngempela khonokho esikutshoyo yikho kukhona
umnumzana Methusele Moyo yingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Commission ebona ngokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-Gender Commission izakuba lomhlangano wokuhlaziya ukudlwengulwa kwamantombazana lokubendisa besebencane enkundleni ye-Stanley Hall emakhokhoba kobulawayo ngomgqibelo. Okunenge asikuzweni kuntathele izindaba ye-Studio 7 uGainer Gumede Saidi exoxa lomnumzana Dalubuhle Sibanda isiphathamandla se-commission ekobulawayo.
Ngisuka kusidanisa ukuthi kati i-census phela kayifalanda ukuthi umuntu uyabe ebhalisa ukuyavota. I-census ngabantu abaye bebalwa linani labantu abaye bekhona sibili abatholakeleyo kusetyenziswa le de facto method yokuyikho ukuthi umuntu ubalwa lapho afidakale khona ngalezo khathi. Ukusuka lokhu kusidanise njengobulawayo ukuthi nxa sihambe ezidaladeni nxa nje sikhangele emalokishini abantu baningi. Njengamanje ukhangela amabhasi ezinsuku zonke ayethula abantu evela emadolobheni athiyeneyo okungaba ngokuthi mhlawumbe nalelo langa kubalwa ngakugaya ukuthi abantu batholakale bebaningi kodwa ke sesisuka sizibuze ukuthi kati kubangelwa kuyini ukuthi iBulawayo ngasiyibona thina sisithi silabantu abaningi asebengezelelekile xa uhambe ezitaladeni zakoBulawayo kuyabe kuminyela kugcwele abantu abathengisayo so sesizibuze ukuthi abantu bona labo bathengisa behlala ngabo mhlawumbe kubalwa babe ngabo.
Siyazi ukuthi eMathebelelendi yikho okulabantu labo okuthiwa ngama-minority abantu besindebeleni babikwa bebalutshwana ukwedlula abesishoneni. Leyo kayisiyo ngcazelo esuthisayo yini?
Okumele sikunanzele ukuthi lanxa uBulawayo ibala lesibizo lesidebeleni la eMathebelelendi ibizwa ukuthi eMathebelelendi kayisiko ukuthi abantu abakhona ngamaNdebele kuphela. Siyakunanzela ukuthi abantu kakhulu abavela emashonaland sebegcwele koBulawayo. Abantu abavela emashonaland lakwezinye indawo kubomanikaland kibomashingo bagcwele khonapho koBulawayo. So thina besikhangela ukuthi mhlawumbe inani leli liyaphuma sokuveza ukuthi sebegcwele koBulawayo ngoba khonapho abahambe esitaladini kuyavela ukuthi abantu abakhuluma isishona sebefikile koBulawayo baningi. So yikho sizibuza ukuthi indaba inani leli lingavezi khonokho kuyukuthi kambe singaze sizwe abantu abalutshwana bangumsindo ongaka ngolimi lwabo xa kuyukuthi balutshwane. So esuka sekunanzelele ukuthi laxa uhambe esitaladeni labo kuthengiswa khona kibo-Fourth Avenue kibo bani bani kuyavela ukuthi abantu abajele khonaphala phansi ngabantu abakhuluma ulimi olungasolo lwamaNdebele. So ke ngaze sithi amaNdebele malutshwana kodwa-ke bakhona abantu abangakhuluma ulimi lwesindebela sebethe bagcwala koBulawayo besikhaya ukuthi inani lwane likuvezi ukuthi sokube le increase ibangelwa ngabantu abavele kwezinye izindawo abavele ngaphandle kwamaKhelebeni bezohlala lapha koBulawayo kodwa kholoku i-census dayi kuvezi eso siyazibuza ukuthi sibe kwathini.
Kumbe mhlawumbe ingcazelo baba Dube engxenye eMathebelelendi liyelamisa kakhulu.
kungaba isizathu sonesi ukuthi abanengi abantu akithi bayagidima emazweni asedulwane lathi ukuthi mhlawumbe bangabe bethe chithisaka bajwala kebo South Africa ebobuthwana lakwamanye amazwe aseduzane lathi langaphandle nje kwamazwe. Kodwa-ke ayisibe bodwa abahamba kwamanye amazwe balandlela ibhinefika ejohannesburg ulimo luzawuqala ngumuntu yabe khuluma isishona kanti indaba bona bengabi balutshwana. So nezinye indlela esikushoyo ukuthi mhlawumbe nxa kubalwa engeyabo akhona abanye abafihlayo ukuthi bangabonakali kumbe abatholakali kude lapho kumele batholakale khona. Kodwa sizibuza ukuthi kambe kuhamba njani nxa sokunjalo ngoba sikhangele ukuthi ubulawayo usegcwele kodwa nakuthiwa ulokhu esehla inani khonokho bekusuka kusidanise lapho okubangela khona okugenza khona sobala ukuthi ma sokubi-limitation sokuzaba embangela ukuthi ubulawayo agcine egqinyagqinyiwe waba izigaba ezimbutshwana kusuke ku-12 constituencies kwehla.
Lapho-ke belilalele umnumzana Dalubuhle Sibanda esiphatha amandla se-commission ebona ukulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-gender commission ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com liludaba lokuthi amapholisa akwele Australia asedlulisele phambili udaba alubikelwa ngunkosazana Susan Mutami owathi yena wadlengulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi eleminyaka elitshumi lanhlanu. Lokhu kutsho ukuthi amapholisa asebenza phose umhlaba wonke jikelele awe-Interpol yiwo asezaphatha lolu daba, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba le-Herald lilo daba lokuthi inhlanganiso ye-World Health Organization isiphe umkhuhlane we-monkeypox isimo sengozi yomhlaba jikelele ukuze kube lokuwucubungula okujulileyo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani ku-VOA Ndebele. Ngithanda ukubulisa bonke abamameli be-VOA Ndebele kunye bonke nabasakazi be-VOA Ndebele. Mina kule nto ngihleli ngiyizwa la abantu bakithi bekhuluma ngayo la ikakhulu kahle kahle be-encourage abanye abantu ukuthi bengayi ukuyovota, bekhuluma ngokuthi kuyafana bengaze bayovota akulanto ezokwenzeka. Mina ngokwami ngibona kuyinto e-wrong kakhulu le ukuthi silahle lenithawulo sithi angeke sisayavota ngoba vele obvious iZANU-PF izarobo. Mina ngicela nje ukuthi abantu behambe sihambeni siyevota ngobuningi bethu, ivoteni ngobuningi bethu ukuze noma ma ingabe izama ukuthi iyarobha ithole ukuthi idliwe ngamavoti amaningi kakhulu. Ithi-ke ma isiyalela-ke esihlalweni kubonakala ukuthi iyalila ngempela idliwe okusegcekeni. Nosizo singaluthola kwamanye amazwe lapho ukuthi basincedise ukuthi siyikhiphe iZANU. Sizohlala singayivota abantu bakithi sithi vele kuyofana, kuyagcina ngani sihlele kufaneni khona lokhu? Kuze kube nini sihlele kuyona linto esithi iyafana iyafana? Kumanje abantu abangaphandle baxoshwe emazweni angaphandle, sizoya kuphi? Siyobuyela siyohlale kufaneni khona lokhu okuvele kubuhlungu kangakukufana kwakhona khona lokhu esithi vele kuyafana? Please bantu bakithi, asihambeni siyovota, asihambeni siyovota ngobuningi iZANU ukuthi ma irobha irobhe idliwe ngamavota amaningi. Ma kukuthi iyabe idliwe amavota amaningi kuzoba nzima lokuthi i-rob. Nosizo singaluthola kwabanye abantu abangaphandle kwamanye amazwe angaphandle ma ingabe ikuyukuthi sivotile ngobuningi. Ngiyabonga okhuluma ubheja nomnyama lapha phansi emasungamali ezikungwa.
Salibonani basakazi baka Studio 7 lani balaleli ngithanda ukuqondisa inkulumo kaBaba lapha kasazange wathi ukuthi ungubani lo okade sithi singasihluphi ngokuyavota ukuvota kubalekile emthwakazi omuhle wena babothe singabhalisi ngoba izani yalela yikho thina singumthwakazi sisithi sifuna ukuzimela sodwa sasivele siyilizwe kudala la kudala uyakwazi uBritain ongiyena owahlanganisa leMashonaland bayakwazi United Nations bayakwazi ukuthi sasivele siyilizwe ngakho ukuze besikhiphe ngoba yiba basihlanganisayo ukuze besikhiphe fanele bebone ukuthi iMRP silabalandeli abasisekelayo ukuthi siphume eZimbabwe ngoba iZimbabwe iyahlupha for 40 years iZimbabwe ishlupha izwe lethu lidevelopwa izwe lethu abantu abantwana bethu abaqhatshwa konakele nje imigwaqo izibhedlela ezikolweni singabantu bemthwakazi ngakho United Nations lo Britain nxa bebona sisekela iMRP ngamavoti balawa amandla ukuthi noma iZimbabwe sala ukuthi isinikizwe lethu balawa amandla ukuthi besikhiphe ngapha eZimbabwe ngoba yibe basifakayo kodwa bengabona kungela abantu abavotayo abe eMRP bazathi ah kuthi ukuthi la abantu ba right eZimbabwe kukanti asikho right ngakho bakithi asikumeni ngobunengi bethu bantu bemthwakazi siye register kubonakale ukuthi sikhona siyafuna ukuphuma eZimbabwe ngiyabonga abalaleli ngiyabonga lawo umsakazi ngidliwa isikhathi kodwa inkulumo yami inkulumo yami indanyana nje yona ngiyabonga
bantu bakithi bantu bakithi ngiyalivusa emunhlanhla nanhla mahlango seButswana eFrancis Town ngiyalikhuthaza lapho lonke malungu wesigabeni selupane lapho ukuthi lihambele iregist ukuvota bantu inxa yonkulunkulu angasizwela kumnyako zayo ngithi ngiyalibingelela lonke imbingelela umama nanhlanhla lapho malumama opholungwenya unkomo lapho RJ lonkosikazi wakhe uPriska laba komamazala konamdumisi laphana lomdala uNdlovu kumajwebana laba koMoses Chuma ngithi hambane iregist ukuvota yimusobhukwenu lapho eFrancis Town unhlanhla mahlango ngithi ngiyabonga
salubonani basakazi baStudio 7 nani balaleli beStudio 7 ngufelipe qinisa lokukhulumayo kwaseluphane eJabiwa eGhana ibasakazi nani balaleli beStudio 7 ngiselale indaba kankomo leyo ukuthi inkomo uthowa dingisa ilizwe unkomo ilizwe kalithengisanga unkomo uze ayenze ajoyine izano enze kube neunity nezano ngoba basekukubi lapha eZimbabwe abantu babefa mahlayana abantu babebulawa abantu so wabona unkomo ukuthi no ayilana ngoba abantu the way abafa ngakhona akunanto ngoba wayesememezele kwakhathala umdala wayetshelile iAfrica Union wayetshelile iUnited Nations futhi iUnited Nations njabo America nabo Britain yibo ababevele beyiqoqile le ndaba ukuthi vele emathebeleleni akuyohlaselwa kuyobulawa so kwenzeka the way okwakwenziwe ngakhona ukuthi vele kuyohlaselwa kuyobulawa emathebeleleni hayi ukuthi unkomo wayele ntuzana olapho wayesekadlethuza ngumgabe or wayesethengisa ilizwe wayesethengisela umgabe ilizwe kwasokuzima lapho vele naye sebona ukuthi there is no way to go ukuthi engayaphi ngoba i-Africans Union yayibhekile ile ntuzana i-United Nations abo-America nabo-Britain futhi yona i-Britain yiyo vele i-Britain ngokuwekeya le ntuzana yayihamba nomgabe ngalesiya sikhathi vele yayisendleleni ezikamgabe ukuthi unkomo kuthiwe akanqamule kunqanyule ilizwe eyala wayengayali ngoba wayeyala kwakukhona vele ababeku-emile ukuthi ma ngabe leli lizwe linqanyulwa ngalesiya sikhathi kwakukhona vele okubi ababefuna ukukwenza yikho unkomo akalanga ngoba wayala ukuthi hhayi akafuni izwe linqanyulwe ukuthi yona iletuzana i-America vele kwasokukhona i-Britain ne-America kwasokukhona vele ababeseku-emile ukuthi ngoba uyazi ukuthi izipra yayilwa kanjani izipra phela yiye eyadiliza umbuso kaSmith so babe iy'nhliziyo zabo zazibuhlungu ngokufa kombuso kaSmith so lapho ukuthi kuthiwe kunqanyule ilizwe into eyayizayenzakala ilizwe selinqamukile kwakuzoba kubi kakhulu cha azange azathengisa ilizwe angazi ukuthi abanye bayibona kanjani bayibona ngayiphi indlela njalo bayicabanga ngayiphi indlela kodwa iqinisa yilo lelo
Studio 7, Studio 7, livuka njani? Hayi mina ngivukile mhlaka 25/07/22. Ngikhuluma ngumaphosa phansi lekondolwane esigabeni sencane kumakhulela. La ugcina khona abantu emabhongani le. La ugcina khona abantu. Uma uqeda lapho uhamba ngesigango ewange National Park awuphenduki. Ngibonge kakhulu bakithi ngikhuliswa ngikhuluma abantu basebhinga. Abantu bebhinga liphakamisela isandla ngokuthanda kweliZimbabwe. Abanye abantu izigaba mbona ngani iZimbabwe bayayithanda phela bayithanda njengani bantu bebhinga. Lami sengicaba ukuthutha khonale emabhongani bezohlala kini. Ngoba ngiyalibona ukuthi lingabantu abathanda ilizwe labo. Ngoba nanku likwenzile futhi kuma-election la mawazidlaliwa winileyo. Hayi siyalibonga mina kakhulu kakhulu ngiyalibonga labantu bebhinga. La kwena ladlulayo ngayo ngiyayizwa mpela noma likhuluma abantu bebhinga ukuthi libambele afuna iZimbabwe ephambili. Labo bezanu labo okuthiwa ama-structures. Ambona ukuthi kuyabasiza lo kwakusebenzi. Umuntu uyazikhethela into oyifunayo ukuthiwa hey i-triple C ama-structures, yini ama-structures. Umuntu uyazikhethela into engaphartner kwakho into oyenzayo. Noma ungazibela ama-structures, anti bona bayenzela ama-structures ukuthi berobhe kahle abantu. Ngiyalibongela abantu bebhinga, hayi ungathi bonke bakithi sonke eZimbabwe singafana labantu bebhinga. Ilizwe lethu kube seli-right. Ngakuthi laba-right kudala siyali. Lokulo nhlala sethuse, abantu bebhinga bayethusela kodwa bayenza into e-right sonke isikhathi. Maye abantu abayengabathusela zokukhulunywa emsakazweni ukuthi abayesaba ukuthi benzele. Ungabona usayesaba, kusho ukuthi awukabi lesibindi sokuthi into ekhuluma uyayimela ukukhuluma nje. Uma ungumuntu ungayisabi, yenza njengabantu bebhinga. Ngiyaliphakamisela abantu bebhinga. Ngisacabanga nami ukuthi ngifuna izincwadi ezohlala khona bebhinga ngeke ngiphile lani kahle. Noma sihlupheka sisonke. Ngiyabonga.
Ngiyelele ku-Studio 7, Studio 7. Kulo mbuzo enginawo lapho suka ungicake. Kunamagama la kukhulunywa abasakazi bethu lapha bethi izinto esizithumela lapha ku-Studio 7 abalakwenza nazo. Which means izinto esizithumela nje lapha azisebenzi abasincedisi ngakho. Kanti sithumelela ukuthi mhlawumbe sebasicela usizo ku-Studio 7 ukuthi ngoba ngiyayilalela eminye imisakazo abantu uma bekhala kuyo kuyaba kuhlupha. Yayibuya i-feedback ukuthi hayi into eyake yakuzwa ngomunye umlaleli kanje kanje isoveke ngale indlela. Kodwa ku-Studio 7 nje kuthula ukuthi ezwi siyathumela lokhu nalokhu kodwa ama-feedback ukuthi laba babekhale ngalokhu akubuyi ngoba mhlawumbe that's why besitsho ukuthi kabala kwenza la mazwi siwathumela kiwo. Cela nje impendulo khonapho ngiyabonga.
Hayi siyabonga balaleli bethu. Nxa sisithi amazwi la awalani le-Studio 7 siyabe sisithi ngamazwi enu balaleli bethu angaveli ku-Studio 7. Qhubekani lisithumela amazwi enu kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga.
Kudala sisokola sikhala sisenkangala kungekho ozwayo. Kudala sisenhlani sithandaza umdala ukuthi asihawukele lathi. Kudala singazazi ukuthi singobani abangapha abaphila njalo abahlutshwa yini njalo abafunani. Bantwana bakamambo lo mdlawo egazi ngiyalesaba. Uma ngingathula ngingalibongi ngiyabe nginxoka ufujula ubhense. Le dwala ngalichamela litshe ngolunya. Injobe enhle ithungele ebandla. Ingoma emnandi iyaphindwa. Okuhle kuyabukwa. Kunini kukhalwa kusolwana kuliwa kugwenqona kuyiselwana phansi. Kunini sigalile emzini ngakithi ukubola ukudla kuswela abadli. Kunini silime emzini ngakithi sikhumbule kungasela mdaka.
Obet Dube ucela uncedo lokuphathiswa ngemali yokuya embuthanweni wokuzilibazisa kwele Germany. Kesizwe amazwi kaDube.
Salibonani lonke bakithi abalaleli bemsakazi weVoa iNdebele. Ngiyalibingelela lonke emagumbini wonke amane omhlaba. Okhulumayo ngu-Obet wakoDube imbongi. Kuliqiniso sibili ukuthi ngamenywa kwele Jalimani. Izinga bese ngikilo kathesi ivisa sengiyitholile ngilayo. Abaqoqi balomcimbi babethe kumele ngizibonele konke kuze ngiye khona ngoba ngiyakhangisa ikhono lami ngale. Kodwa ke accommodation bathe sebezalungisa indawo yokuhlala. Mina ngizifunele ke itikiti lokuya khona. Kathesi into esingixaka nje kwakathesi ukuthi ngithole imali yokuthenga itikiti. Yiyo esangixakileyo sibili. Bengifisa ukuthi alibangaba lenhlanhla ngithole abangifakela izandla ukuze ngiphumelele ukuya khona la ngiyekhangisa umsebenzi wami international ngolimi lemzini. Ngiyafisa kakhulu ngoba lolu hambo mbonani kungangivulela amathuba ukuthi lami ngaziwe phetsheya. Kumele ukuthi mhla ka 2 August ngibe ngifika kwele Jalimani. Yililanga abangimelele ngalo ngisiyasuka ngelanga la mhla ka 8 August. Ngiyabonga.
U-Obet Dube imbongi elodumo. Isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukeni ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu wehlukene umbono ngokuthi idolobho lakoBulawayo yilona elilabantu abalutshwana kakhulu elizweni jikelele. I-commission ebona ngokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-gender commission izakuba lomhlangano wokuhlaziya ukudlwengulwa kwamantombazana lokubendisa besebancinyane emakhokhoba koBulawayo ngomgqibelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.